Ngibenesifiso sokuthi isadiki izabayenza ukuthi izanupiyesi ikhitshwe esihlalweni, kodwa akusayenzakalanga. Osokwenza kube buhlungu kakhulu ukuthi isadiki yangikhona isihosta iZimbabwe. Kusuke futhi njalo kunase nesadiki sami upresident weZimbabwe ubaba u-Emmerson Tambo Mnangagwa, wuye osezaba ngu-chairperson wesadiki. Lokhu kusokwenza ukuthi kube nezinto eziningi ezikhulumekayo, kube labantu abayethisele ukuthi bazangena emgwaqweni bayenze udlame lodlakela. Kodwa upresident sekhulumile ezikhathini ezini ukuthi hhayi, asishiyane ngendaba zodlame lodlakela, ngoba isandla somthetho sizajezisa labo abafuna ukungena entini ezinjengazonalezo. IZimbabwe aso banana republic, ilizwe elinemthetho elendlela enziwa ngayo izinto. So lokhu esikuzwayo ukuthi amabandla aphikisayo laba bama-civil society abazama ukukwenza bezama ukukhankasela ukuthi kube lwezilame lwedlakela kwele Zimbabwe, thina singabantu abasha sithi hhayi, izinto eziyize, izinto ezingasebenziyo. Okusebenzayo ukuthi abantu beZimbabwe bebuthanise, kubonakalise phambili ukuthi umsebenzi wenzi weZimbabwe umsebenzi omkhulu kakhulu.
Ye, ngazuthi njalo baba Mduzi, akukhanya ngazani phela libamba abantu ngamandla, njalo akukhanyi phela ukuthi kuyinasela kwenzayo okubambekayo sibili, kukhona ongakhuluma ngakho khona.
Siyayibona umsebenzi kamongameli upresident Emmerson Mnangagwa asewuhlalele phezu kwayo indaba ezokuguqula nendaba ezokuphumelelisa ilizwe. Siyayibona imigwaqo iyakhiwa, siyabona amadama ayakhiwa, iZimbabwe isifake ingqoloyi eningi kwedlula ingqoloyi sobe sayikhipha emazweni adlulileyo ngenxa yokuthi ilizwe lakhiwa libuswe njalo lithandazelwe ngabanikazi balo. Abanikazi beZimbabwe yoba yakha imigwaqo, abanikazi beZimbabwe yibo abalungisa amaqembu, abanikazi beZimbabwe yibo abasemasimini abayenza ingqoloyi lokunye kuningi esikubona kuphuma emasimini ngabanikazi beZimbabwe. Thina njengabasha sithi hhayi, sesimelele isadiki ibuye izabuye yenze kuhle kungela lutho oluphambanisekileyo, ngoba isandla somthetho sikhona sizavikela abantu beZimbabwe imajority engafuni izinto zokulwa, engafuni izinto zodlame, engafuni izinto zodlakela. Abantu beZimbabwe into abasifiso layo yikubona izinto zabo liphumelela, yikubona impilo zabo zitshintsha, yikubona izinto zabo zisenzakala kuhle zisiya phambili. Sikhangele ukuthi ilizwe lethu ngalibe yilizwe elitshengiselayo kwamanye amazwi ukuthi hhayi, yilizwe elisendleleni yokuphakama, yilizwe elisendleleni yokuhlukunyiswa liyofika lapho eliningi lifike khona. So konke lokhu thina sikunandelele, njalo thina sinesifiso, njalo siyathemba ukuthi sunafta isadiki samithi konke kuyahamba kuhle. IZimbabwe abantu bephendule engqondweni zabo benandlelele ukuthi hhayi, isadiki ayisiyetshintsha ezombangazo, ayisiyetshintsha omongameli, kodwa isadiki yona is just an organization ekhona ukuthi amazwe abambane ancedisane ekwakheni amazwe abo.